kube kuyisiphithiphithi emngceleni engena kule Botswana lesibili ngemva kokuba uhulumende wakulelo lizwe ebike ukuthi usevala yonke imncele. Le kuyimzamo yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane wegciwane le-coronavirus. Abakade bephume elizweni ngolwesibili ekuseni bathole sesigaya ngomunye umhlathi emngceleni efana lowe Plumtree Ramokhabane kanye longena kwele Botswana ovela eSouth Africa owe-Tlokweni. Ngolwesibili ekuseni iBotswana ibike ukuthi imncele yonke isivaliwe. Umsekeli kamongameli weBotswana uMzana Slamba Tsohwane uqhubeke esithi abangena elizweni beyizalwane kumbe belamaphepha okuhlala eBotswana bazabanjwa ngamandla ukuthi bavalelwe okwamaviki amabili bengavunyelwa ukuya emakhaya.
Botswana and residents returning from these countries will be quarantined for 14 days.
AbeBotswana kanye lapho kuza abahlala eBotswana uma bephenduka elizweni bazavalelwa okwamalanga angamajumi amane.
With immediate effect.
Akuthathanga isikhathi ukusungula inyathela leli, amabhasi avela eZimbabwe kanye nezinye izihambi ebezingena ngomncele wePlumtree kubuyiselwa emuva. AbeZimbabwe abangenileyo bathethwe basiwa kwesinye isikolo eTsesebe duze leRamokhabane. Isikolo lesi sisetshenziswa njengendawo yokugcina abantu laba okwamaviki amabili. Abavalelwe eTsesebe bakhala ngokuthi isimo sakhona kasisihle, kugcwele kakhulu njalo kungela kudla. Abanye balele phandle besesaba ukuthi bagcina bethelelwa umkhuhlane wecoronavirus ngenxa yokuminyana kwabantu. Omunye olesi hlobo sakhe esiphakathi eTsesebe uthi kukhanya okufana lokudla kukhathaza kungathi uhulumente weBotswana kade engazimiselanga ukusungula ukuvalela abantu.
I-government yeBotswana ibingakumisela ibingakulindelanga lokhu, and for sure abantu abangenayo ngabaningi, and ukudla ngiyabona bazabakuhlupha njalo indawo yokulala bayalanga khonapha. Vele into straightforward le ukuthi wena lokhu vele kuzabakhathaza, sebakwenzile kodwa bakucabanganga ukuthi bangakusota ngayiphi indlela. Ukuhlala for 2 weeks khonaphana loku mbono kunzima sibili.
Omunye umzali obelinde ingane yakhe besuka koBulawayo usele edanile ngemva kokuba bambuyisele emuva.
Mina njengomzali kunzisa ubuhlungu, ngizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi umntana amabiselwe ebhoda, umntwana kade eseboarding school. Ngikhona bevala izikole izolo, mina ngingapha ngisebenza ngapha ngepermit ngapha, ngizamile ukuthi ngimsendele amalokhuzeni icopy yami yepermit ukuthi bakwanise ukumdlulisa, abantshele ukuthi kudlula kuphela abale permit, abangela permit kabadluli.
Noma nje abakade bevalelwe endaweni esitheneyo bekhala ngokuthi abaziswanga kuseselesikhathi, iBotswana ithi ayibuyeli emuva ngesikhathi iqinisa umkhankaso wokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumi sogatsha lwezempilakahle eBotswana unkosikazi Dorin Mutsegwa utshele intatheli izindaba ukuthi noma nje ngelanga lakuqala kube lempazamiso ezifana lokusilela kokudla kanye nendawo zokulala, bakhangelele ukuthi kube ngcono kusiya phambili. Inkokheli eBotswana ibike ngolwesithathu ukuthi umuntu oyala kuyavalelwa uzahlawula ifayini. LeBotswana kalikabi lo muntu obanje legciwane lecorona, ukanti umakhelwane bonke ikakhulu leSouth Africa sebehlaselwe. Ngingumathini Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.